uhlangothi lezokulima lubonwa njengensika yentuthuko yenotho yeZimbabwe njengoba luyilo olutholisa abantu ukudla elizweni kanye lemali yaphandle kwelizwe evela ekuthengiseni izilimo ezinjengochinda legwayi. Ekhuluma emhlanganweni wabalimi labosomabhizimusi bamasekitali owe-agribusiness eHarare uChiwenga uthe ukuthuthuka kohlangothi lokulima kulungele abamasekitali ngoba kulapho abathola khona okokulungisa ngakho impahla emasekitali kusivuno sabalimi. Lokhu kungemva kokuba ilizwe lilahlekelwe imali eningi minyaka yonke abamasekitali besiyathenga izilimo ezifana lophoko, umumbu lenyawuthi kwamanye amazwe ukuze bathole balungise ukudla kwetsheneyo emasekitalini.
Ukuze senelise lesi sifiso, uhulumende uthethe isinqumo sokuthuthukisa inotho yomhlabathi eyiyo yezinye zenhlelo eziqakathekileyo ekweneliseni isifiso sika-2030 sokuthuthukisa inotho kaZulu ngokugcweleyo.
Uphinde wathi ukuze kube lesivuno esingcono kuzamele kuguqulwe amanye amasimo ukwenzela ukuthi umuntu wonke abe lethuba lokulima. Ethi uhulumende uphatheke kubi ngodaba lokuthi kulabanye amapulazi amaningi ngesikhathi abanye beswela yona insimu eyodwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende wayengumongameli uRobert Mugabe ngo-2002 lapho okwahluthunelwa abamhlophe amapulazi abo abelwa abantu ngendlela engaqondanga. Umsebenzi wokulima elizweni wahle wonakala kanye lenotho yelizwe.
Olunye udaba oluqakathekileyo olufanele lulungisiswe kunotho yomhlabathi kuleli yikwandelwa kwendawo yokulimela. Ngalokho uhulumende uphatheke kakhulu kuhlelo lokukhangelisisa inani lensimu zokulimela ejonge ukuquma zibe ncane ezinye insimu ezinkalakatha.
Umnumzana Davidson Sakala sekamusi eHarare wamukele ngenjabulo amazwi omsekeli kamongameli welizwe la.
Thina sithi uhulumende akalungise, sithi lisibone ukuthi inani labantu lathola umhlabathi. Idobesilalo ukuthi umuntu oyedwa sebonakala elensimu ezimbili. Thina sixotsha abalungu sasikhangelela ukuthi siyathola lathi sibili mhlabathi lo, hatshi ukuthi umuntu oyedwa sesiba lensimu ezimbili siliningi labantu singelawo umhlabathi lowo. Yinto enhle ngiyibonileyo enhle uhulumende lapho.
Uhulumende uthi yena uzaqhubeka ngokuhlawula abalimi abamhlophe abalahlekelwa impahla kanye lezifuyo ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi ngomnyaka ka-2000 olwakugoqela ukuthatha amasimu, kodwa ethi kasoze ababhadale umhlabathi ngoba wawuvele ungowabensundu. Amanye amazwe anjengoba Melika le-European Union bethesa uhulumeni weZimbabwe izijeziso zomnotho ngemva kwalolu daba lomhlabathi eminyakeni edlileyo besola ukuphathwa kubi nokuhlukunyezwa kwabanikazi abamhlophe bethuthunela impahla yabo kungela nhlawulo. Umnumzana Leo Maphosa uthi uhulumende uqondile ukuthi angabhadali umhlabathi ngenxa yokuthi abamhlophe bayevele bewuthathele abansundu labo ngodlame.
Lapho ngibona ngani uhulumende yenza into e-right, ngoba singakhumbula ukuthi iland lay yathathwa njani. Iland lay yathathwa kubulawa abantu abamnyama, abantu babebulawa kukhanyelwa ukuthi umuntu omnyama mbe nomuntu olikhiwa. Khathesi thina sesithi thina iland yethu sesiyithatha, siyithatha njalo sesibhadala ukudevelopha abakwenzayo epulazini lonalelo, akula problem.
Umbukiso wezokulima lokuthengisa kwe-Harare Agricultural Show uyaqhubeka njalo uzaphela ngomgqibelo abalimi abaningi bekhala ngemali nendawo zokuthengisela izilimo zabo. Ngimele isitudio 7 seHarare, uGibson Bhebhe.